masvingo ayinto azimanga kahle njoba likwazi ukuthi ispecial inxa yicommercial vele ayizangi yengeza imali yafaka i-10% but it's now surprising ukuthi into zakhona ichukele yasuka ku-$70 esiya ku-$90 inyama layo yasuka ku-$3.50 yahlala ku-$5 okokuthi vele akusaqondakali into zangkhona la
nxa ukhangele wena ubona ngazani ukuqongiswa kuyini
angithi liyakwazi ukuthi umkhuhlane lwana obuvele ukhona lwana okuthi nxa bengezwa kuthiwa sokule bonus okulenye imali esiyengeziliwe basuke bekhweza into sokungani hhayi isiyizimdola yona ingahloidola
pho-ke abantu bayenza njani ukwenza ukuthi bathole okungangena esiswini ncu
yikuhlupheka kuphela indaba ye-inclusive leyi sivulele abantu alubane ngabe kube kuphumeka kahle sahamba kuma-election kwaba khona umuntu obusa emuye
ubona ngazani yikho kungenza ukuthi intengo yempahla yehle yini khonokho babancuba
hhayi ngokuba ilizwe nxa lingivele lingelamthetho kusho ukuthi into zonke ziwonakele ngitho ukuthi khona kudala kwakulama-price control into zolezo kazisekho omunye lomunye uzenzela ntando yakhe so kusitsho ukuthi abayanga sebesifa ngendlala laba abasutha kakhulu abasutha kudala laba abantshontsha kudala laba sebezidlela nje calaceleni iningi labantu seliphakathi kodubo.